Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kantemiri hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ephepha leyelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele AK International ithi inani labantu abahlaselwe indlala elizweni selikhuphuke laya kwizigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million lanxa uhulumende esithi liphose lifike kwizigidi ezintathu 2.7 million. Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokweyisa umthethwandaba wahlawuliswa inkulungwane eziyithoba munwemunye zamadola i-$9,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele AK International ithi inani labantu abahlaselwe indlala eZimbabwe selikhuphuke laye kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million lanxa uhulumende elokhe esithi abantu laba baphansi kwezigidi ezintathu 2.7 million. Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngokuphandela abaswelayo e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs yiyo eqale ukubika ngokukhwela kwamanani lawa ngombimbitho. Umbiko lo uza ngesikhathi inhlanganiso ezisebenza lozulu zisithi umumo wendlala uya usiba mubi ngamandla elizweni ikakhulu emaphandleni. Ngokunjalo zithi uhulumende kanye lenhlanganiso ezifana le World Food Program WFP kumele baqhelise imizamo yabo yokuphandela abalambayo. Okwamanje iWFP isamise inhlelo zayo ngemva kokuphela komsebenzi eyayiwuphiwe nguhulumende wokupha abantu ukudla eziqintini ezine. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust enyakatho yeMathopeleland umnumzana Vumani Ndlovu.
Kubi kakhulu abantu abalakudla, abantu kabenelisi ukuthi bathenge ukudla lanxa kukhona emavinkilini. Sikhangele njalo ukuthi umumo uzaqhubeka usiba mubi kakhulu, kukanti kulengozi njalo lokuthi ukudla okunjengempuphu kuzakhwela kakhulu kube ngaphezu kwamandla abantu, abantu abazukwenelisa ukuthi bakufinyelele njalo bakuthenge. Sikhangele ekuthini iningi labantu kabasebenzi, kabala ngenye indlela yokuthola imali, kukanti njalo abantu bemaphandleni inotho yabo ivele izifuyo. Nxa umumo unje izifuyo ziyafa, inkomo ziyaphela, okuyikho abasuke bedanele khona ukuthi nxa isimo sinje benelise ukuthi bethengise. Kanti le ntengo yalezo zifuyo isincane kakhulu, ufumane ukuthi inkomo ingathengiswa ngekhulu elilodwa lamadola kumbe ngemali enganeno yekhulu. Kulobunzima kakhulu ukuthi ngazi umuntu athengise inkomo yakhe, athengise isifuyo sakhe kasenelisi ukuthi ayethenga ukudla okweneleyo.
Ziyabonakala yini inhlelo zikahulumende zokuphathisa abantu ngokuhle?
Eqinisweni ukudla okuvela kuhulumende akukatholakali. Okwenzakalayo esikubonayo ukuthi abantu bayabizwa emhlanganweni lapha babhalibhaliswe kubuye sokuthiwa kukhethwe inani elithize. Kungabantu abalutshwana kakhulu okuthiwa kuyibo abazatholiswa ukudla nguhulumende. Lokho kusiba lemhlangahlangwana ethize abezakhamizi zibizwe kube sokuthiwa hayi abantu obakhangelelwe ukuthi bazatholiswa ukudla yilaba lalaba. Phezu kwalokho wonke umuntu uyabevele ezilandela engela kudla. Kusingatsho silesiqiniseko sokuthi akukho okubambekayo okuvela kuhulumende okuluncedo ngaphansi kwalolo gatsha. Kuyasweleka ukuthi uhulumende adephise imizamo yakhe yokuncedisa abantu kikho lokho wonke umuntu enelise ukuthi athole. Khathesi akuseyisikhathi sokuthi ngabe lokho kusabhaliswa. So isikhathi sokuthi ngabe abantu sebetholiswa ukudla ngokubana kuvele isimo sesinzima kakhulu abantu sebebulawa indlala abantu sebethwele nzima okumangalisayo.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Inkomo Studio 7. Untungameli uphinde wambuza wathumela imibuzo kusikhulumeli se-WFP umnumzana Christopher Jaramba embuza ukuthi bazaqala nini njalo ukwaba ukudla kodwa kayiphendulanga le mbuzo. Eli Nigeria lithi lizasungula uhlelo lokukhuphula inani lamapholisa ezigabeni zalelo lizwe ezingamachumi amathathu lasithupha 36 okungenye yemizamo yokwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu ahlomileyo ukuthunjwa kwabantu lobunye ubudlwangudlwangu. Kuvele kulamanye amapholisa kulezi zigaba edlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 alwisana lobudlwangudlwangu lobu. Kodwa abantu beNigeria bemukela leli nyathelo beqwayile. Intatheli izindaba yeVoice of America uTimothy Obiezo usethulela lolu daba esilufundelwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka odluleyo, isifundisi eNigeria uLatifa Ibrahim oguqulwe ibizo ukwenzela ukumvikela wayesiya lapho ahlala khona phandle kwekolitshi kusihlwa lapho yena labanye bakhe ababili abathunjwa ngabesilisa abahlanu ababehlomile esigabeni seGandu uthi wezwa abangane bakhe belwisa njalo behlaba umkhosi bedlwengulwa ngabesilisa laba.
They actually did it in front of us.
Babadlwengula phambi kwethu amehlo ethu ayivaliwe satshaywa sahlukuluzwa.
Uqhubeke wathi inhlanhla ukuthi kadlwengulwanga njalo udaba lolu lwabikwa emapholiseni. Abathathu laba abakhululwa ngemva kwamalanga amane imdeni yabo isihlawule imali eyayifunwa yilabo ababathumbayo.
Umdeni wami wawuhlukumezekile njalo ukhathazekile. Kwakungalula ikakhulu umama wayekhathazekile kakhulu.
Umndeni ka-Ibrahim wabhatala ngamanaira imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezintathu lamakhulu amane ukuze bamkhulule i-$3,700. Ukuthunjwa kwabantu bese kubhadalwa inhlawulo ukuthi bekhululwe sokubhahile eNigeria lapho isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Inhlanganiso yeNigeria ASBM Intelligence ithi ilobufakazi bezehlakalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa i-4,700 ezokuthunjwa kwabantu ngamaqembu ahlomileyo selokhe umongameli Bona Tinubu wathatha intambo zombuso. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zasuswa emzini yazo ngodlakela. Abezomvikela eNigeria bayehluleka ukwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu amalwa ecatsha awe Boko Haram le-Islamic State West Africa Province labanye. Ukuze alwisane lalolu hlupho, uhulumende weNigeria uvumile ngonhlolanja ukukhuphula inani lamapholisa aqhuba lomsebenzi. Umthetho lo ungaphumelela, isigaba ngesigaba eNigeria sizavunyelwa ukuhlela indlela indlela amapolisa la azasebenza ngayo sokusele ukuthi umthetho lo uvunywe inkundla yeSenate njalo abantu makhaza bathi ungafeza injongo yawo nxa usetshenziswa kuhle izakhamizi zeAbuja umnumzana Simon Ibu lo Francis Oparanozi bakhuluma ngalolu hlelo.
The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area.
Amapolisa ngabantu abavela kulezo zigaba. Bayazazi indawo zabo futhi bazasebenza ngcono kulabantu abangazaziyo indawo. Bazadinga abantu bakulezo ndawo. Kungaba lezehlakalo kuleyo ndawo sizakuzwa. Kuzabangela ukuthi umumo ube ngcono. Kodwa uhlupho ukuthi abezombusazwe bazisa lolu hlelo ukwethusela abaphikisana labo.
Inhlanganiso eqhuba ezophenyo e-Afrobarometer ithi amapolisa eNigeria ngamanye alenkohlakalo babikwa belesihluku ubuqili lobudlwangudlwangu kodwa bangakuphika lokho. Iziphathamandla zamapolisa zihleli zithembisa ukuthi zizahlolisisa lolu daba zijezise abatholakala belecala. Asizweni ingcwethi ecubungula izomvikela uKaribu Adamu.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability,
esikudinga kakhulu ukuthi abantu bethembeke njalo kwazakale abakwenzayo. Nxa kungekho lokhu ekubuseni ilizwe asingeke sibumbe imithetho.
Amapolisa eNigeria ahlolisiswa kulandela ukutshengisela ngenyanga kamfumfu ngo-2020. Abantu elizweni lonke besola udlakela lwamapolisa njalo besithi kufanele kube lemithetho eletha ukuthula. Ingcwethi zithi uhlelo lokwengezelela amapolisa ezigabeni lungehlulwa ikusilela kwemali. Kodwa iPhalamende yeNigeria ithi isahlolisisa imbono evela kunhlanganiso ezizimeleyo lezakhamizi ingakavumeli umthetho wokuthi kube lamapholisa la.
Imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla kodwa kabayisiwo wonke akadelayo limali. Imali le iyamukelwe ngemibono etshiyeneyo abanye besithi bayayithakazelela iZiki ngoba izanceda ekutholakaleni kwentshintshi nxa abantu bethenga loba begada imitshova. Kodwa kulabanye njalo abathi kayisizo kayisoze imise ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imali yamaZig lei ibingatholakali ngendlela ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe ebithembise ngayo ngoba maningi amabhanga aze avala iminyango abantu bengakayitholi. Umnumzana Mkhele Mtawarira, isakhamuzi seMarlborough eHarare, uthi akakayibambi esandleni imali yamaZig kodwa ulethemba lokuthi izasiza uZulu nxa isitholakala.
Kodwa it seems in the public abantu bayo bayawadinga ngoba kulezinto ezithengwayo ezincane ezidinga intshintshi. Those small things as they need in change. Ukuthi ukhiphe idollar and you end up being pushed to buy more than you expected to buy. Usofuna ukusebenzisa intshintshi liyana and you fail to get the change. So in public needs the money. But unfortunately, imali le ayikatholakali.
Omunye owesilisa ongathandanga ukuvezwa igama uthi kayitholanga imali le ebhanga lakhe.
So lami ngivukele kuseni ngaba ngunumber 4 ukungena ebhanga lapha kodwa cha asikabilawo maybe kusasa abe sikhona. Okungikhumbule kakhulu ukuthi ngiyabe ngisebenzisa imali yami idola ukuba yimali eningi ukuhamba i-distance encane vele ukucommuter every day for the past I don't know ukuthi angamakisi amangaki maybe 3 weeks yini.
Kodwa isikho bonke abayisweleyo limali ngoba othengisa impahla edolobheni lakobulawayo umnumzana Dingane Mthombeni ngomunye othi kukhanya obe ngomunye wabakuqala abathole iziki yamaphepha.
Mina ngithanda ukubonga othengisa that as a country lemali enganilohlobo. We are happy ukuthi isibuyile kithi.
Ingakasungulwa imali yamaZig uZulu ubedubeka ngokuswela intshintshi nxa efuna ukuthenga kumbe nxa egada imitshova. njengesibonelo endaweni lapho obekuhlawulelwa ukugada umchova ngengxenye yedola lemelika i50 cents, uZulu besebanjwa ngamandla okuhlawula ngedola, aphiwe intshintshi kwezinye indawo ngama-coupon kumbe ngenye impahla loba ukudla okunjengeziwiji endaweni yokuphiwa intshintshi. Okhokhela inhlanganiso emela osomabhizimusi abalezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers, uMnumzana Danford Mutashu, uthi ukutholakala kwama-ZIC kuzanceda ukuqeda udubo lwentshintshi.
It is going to alleviate the challenge of change.
Abathengi bese bethwele nzima ngendaba yetshintshi nxa bethenga izinto abazifunayo, kodwa lolu daba seluzaphela. Laba mabhizimusi bayathaba ngoba kutsho ukuthi lokhu abakuthengisayo akade kungathengwa ngoba bekufuna itshintshi khathesi sokungathengwa. I-Studio 7 ibhode emigwaqweni, ezitolo lezinye indawo yananzelela ukuthi imali yama-ZIC ibiyingcosana abaningi besithi bebengakayiboni. Kodwa usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ, uMnumzana John Mshayabanu, utshele i-Studio 7 ukuthi njengebhanga bayathaba ngokwamukelwa kwe-ZIC nguZulu ngelanga lakuqala.
It went on successfully and smoothly.
Nxa sikhangele bayathokoza abantu ngokutholakala kwemali ye-ZIC. Yebo, ingaba inlutshwane khathesi, kodwa zizayengeza kancane kancane. Ngilethemba lokuthi izaqeda indubo ezithize elizweni lethu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo esebenza lenhlanganiso e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effie Ncube, uthi ukuze i-ZIC isebenze ngendlela ekhangelelwe nguhulumende, kumele uZulu ayethembe kuqala.
Amandla imali kayiwatholi kuhulumende, kodwa iwathola ekutheni abantu bayithembe ukuthi iyagcina inzuzo njalo iyadlulisela inzuzo isuka komunye isiya komunye. Ngakho-ke kuselo msebenzi omningi ukuze imali isebenze ngendlela abantu abazayithemba ngakhona.
Namuhla amabhanga ebenika uZulu imali yelitshe i-1 ZIC, 2 ZIC, le-5 ZIC, kuthi njalo le-10 ZIC ephepha. Kodwa i-ZIC ihle yehla isisindo sayo namhlanje nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Emkambo wensitha idola linye laseMelika bese lithengwa ngama-ZIC angamachumi amabili lambili, 22 ZIC, kudola linye leMelika. Kodwa emkambo we-RBZ idola laseMelika belitholakala nge-14 ZIC. Ubezama sibili ukubopha osiphatheleni uhulumende kusukela esethula imali entsha yama-ZIC inyanga esikuyo iqala, kodwa akwaziwa ukuthi kuzakwenza ukuthi i-ZIC ingaqhubeki isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Okuze Melika, wayengumongameli uMnumzana Donald Trump utholakale elecala lokweyisa umthethwandaba wahlawuliswa imali ezinkulungwane eziyithoba munomunye i-$9,000. Umahluli uMnumzana Yuan Meshan uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka eseyisa umthethwandaba ulakho kuvalelwa ejele. UMeshan unqume njalo ukuba uTrump kumele asuse enkundleni yakhe ukuxhumana e-Truth Social imbiko yakhe ethiwa ngumthethwandaba yiyo eyeyisa umthethwandaba. Umthethwandaba wathatha lesi sinqumo ngemva kokuba uTrump wayethuke iziphathamandla zomthethwandaba labanye abantu enkundleni ye-Truth Social kunye lembikweni yakhe lentathelizindaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga baba Gandhi. Hayi, umthethwandaba ukubonakala kwecala lika Donald Trump, this is a very brand new situation engazange yenzakale lapha eAmerica. Sibona ukuthi uMnumzana Trump vele yena ngokwakhe angiboni ethanda ukulalela okukhulunywa ngama-authorities kusukisela kudala. So into esiyibonayo la is very very new in America.
Umahluli uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka elokhu eseyisa umthethwandaba uzagcina emvalela ejele. Ubona kusenzakala yini lokhu? Njalo nxa kungenzakala, abalandeli bakaTrump abasoze bagcwale na ezitaladeni betshengisela?
I think kathesi sesizabona lathi ukuthi uyabe eleqiniso yini ngoba siyakwazi ukuthi abantu baka Trump laphana ngo January 6 bake bazama ukuvukela igovernment ukuthi bathathe inauguration ka Joe Biden ngamandla so bangamvalela okwathesi lathi sesizabona iqiniso ukuthi ulabo yini abantu abazimiseleyo ukuthi bayenze khonoko okuvukela igovernment.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika wexoxa icingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Ingcwethi zithi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubekele phambili ngokuthuthukisa amathuba abatsha abakhubazekileyo ukuze labo benelise ukuzithuthukisa njengosowabo. Uhulumende kusikhatshana esedluleyo usungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane abakhubazekileyo kanye labatsha ukuze benelise ukuzithuthukisa njalo baphatheke kunhlelo zokulwisana lokuguquka komumo womkhathi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lendlala ngenxa yesomiso. Ukuhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxe lolandela indaba zabakhubazekileyo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Joseph Nkomazana.
Nasikhangela thina ikakhulu abakhubazekileyo ontanga ikakhulu sasibone nje kwezinye inhlelo ontanga laba abakhubazekileyo ngabe bayachiywa kancane ezinhlelweni angazi ukuthi bachiyelwa ukuthi ngoba ngaphela isikhathi esinenxa imali zinikwe zamayouth zamabhizinesi umeni bedinga amaloni pho sekumele bacaba ukuthi khona bona babengasoze bakwanisa ukuzibhadala kodwa thina sibona ngani kumele kuhlelwe indlela yokuthi khona nxa vele wonke umuntu kumele angene kubhizinesi kungakhangelelwe ukuthi khona ngumuntu okhubazekileyo zekile umbene umuntu ongakhubazekanga kodwa kube lamathuba alinganayo. So siyafisa ukuthi ngabe kubusiness khonapho abantu bonabo abakhubazekileyo bafakwe sibona ngani kuklasilela nje kancane ukuthi bayancedisa isikhathi esiningi nxa singena lapha sikhangela nje singumphakathi singena nje sikhangela sizakhamiza asibaboni angazi ukungaveli kwabo ukuthi umbeni encebalutshwane kumphakathi kodwa hayi kumabhizinis lapha bakho abakho sibili sicela ukuthi ngabe babakhona labo baphatheke njengamanye amayouth.
Siphinde sikhangele okudaba lemfundo bathola amathuba alingeneyo na labanye
kwezemfundo uphose ungani kungconywana angithi kuqala kwakungani ngesikhathi samakhiwa abantu abakhubazekileyo kakhulu abantwana abatsha bonaba ezemfundo lapho babengani babalelwa kwezabo izikolo babalelwa kwabo ama-colleges ukuthi ngabe bahamba bodwa kodwa kwenela kusenela ukuthi maybe sithole uzibuse kwangani kuba nganeno kwangani akukhethwa ukuthi okhubazekileyo ngonjani bangena emaklasini bangena lapho kufundwa khona bakhona la nxabe balutshwana.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ukuze ukuthuthukiswe impilo yabatsha abakhubazekileyo eZimbabwe?
Bancedisa ngokuthi thina umphakathi kumele sithi kube yithi esikhuthaza nayo ukuthi nxa lo mntwana onjalo umntwana ogogekileyo umntwana onganithi akaphilanga abanye phela babala kutama abathi nxa kusezikolo kutama kulama special classes singakufaki ngaleyo ndlela abantwana ogogekileyo phosi kutsheni ukugogeka omunye kakwanisa ukuhamba omunye kakwanisa ukukhuluma omunye kakwanisa ukuthi azwe ukukhulunywayo abanye nje baziphilele nje ukuthi ngekwehlule nje into ezincane. So sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa amathuba alinganayo le hulumende ingenele ikhangele.
Lo ke ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela indaba zabakhubazekileyo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sengidedela imuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi, lami ngibonge kakhulu ku-Studio 7 ngiyongenayo, lami ngibuya engulubeni ngimofokele. So ngisho ukuthi bakithi, i-government yakithi ingazama kakhulu ukuthi kube le misebenzi emakhaya abantu bethu besebenzi. Nathi ngiyabheka konke nje njani encane izihlalele egola isebenzi abanye abatshontshayo abanye ngabantu bulawayo baningi abantu bechiswa la eGoli bese bechiswa kakhulu. So into ezinjalo ngendaba ukuthi igovernment ayikhona ukuthi abantwana uma bephuma esikolo ekhona ukuthi impumelelo yakuphi, kodwa igovernment ayikuboni konoku.
Ye, sanibona mstudio 7, sanibonani, okhulumayo Babu Mpofu. Yazi nami ngiyasho manje ukuthi uyabona mina ngabe ngingugovernment or ngabe ugovernment uyangizwa abe ngiyamtshela ukuthi imali zonke zamanye amazwe azivani, kusale iziki. Imali le ibiyolivusa ilizwe lakithi le, ibiyolivusa mpela nje. Mpela ngempela ngiyacela le audio yami liyifake emoyeni abantu bayithi kumele sisapote into eyenzakalayo eyenziwa ngugovernment, sibone ukuthi imali ngayisikhona yakithi yini ezotshintsha. Yes, ke sibe le mali yethu ngesiphume emalini zabanye abantu lezi yizo eziyenza i-corruption ibe ningi kakhulu laphaya. Ngabonga nami, babonga.
Linjani ku-studio 7? Mna ngakakuqhatha amachayina ekepa amadamu. Amachayina sithuma nje eZimbabwe. Mna ngakakuqhatha amachayina ekepa amadamu. Alikho ilizwe lemifula lemifudlana njengeZimbabwe. Kodwa iZimbabwe emadorobheni ayilamanzi. Kuyayangiswa lokhu. Kuyayangiswa. Mna ngakakuqhatha amachayina ekepa amadamu. Kuyenzwa marketing system. Abantu bethola amanzi emadorobheni. EZimbabwe imifula lemifudlana kuningi kakhulu lapho amanzi abuyele elwandle back. Too much lapho izinto lezo. Sanibonani, sanibonani bani. Sakazi bethu nabalaleli bethu bonke. Hayi, siyamuzwa ukwazi mina ngakwamayethi khona siyayijabulela le imali. Kodwa mina anginaqiniso ngoba labo badala vele banamanga la. Uthe last time amabele agcwele eZimbabwe, eChina la amabele maningi kakhulu. Esho khuluma amanga umuntu omdala, yabo umalaki inkomo. Umalaki inkomo mina ngamkhangela kahle kahle, ungani naye wayiphathekile isikhathi egugurawundi. Hathi naqinisa naye ngendlela okukhulumela ngayo iZANU-PF. iZANU-PF ihimo into eziningi. Sasifuna imali zethu lezana ezazidliwayo lezana kudala bezitshontsha umnakekwa labo omgala. Labo bona labo ochuma labo nabo umalaki inkomo. Imali zisaphela ebhenki. Kuze sijabulele imali. Kuthi qala kubuya imali zethu lezi ya ngezanyama lala emabhenki. Ngiyabonga ngochuma lapha eJohannesburg lapha eCosmo City ekhaya nje libhali.
Studio 7 njani basakazi abahle. Ngizothanda ukudlulisa lokhu. Lanxa ama-voice recorded nabanye engadlali. Kodwa ngizocela ukudlulisa lo mbiko kuZANU-PF. Ukuthi ogolide njengokuba bekhulumela kangaka eZANU-PF. Thina singumthokwazi sidiniwe ngokufundiswa kwabatwabethu befundiswa ngamashona. Abantu bakithi bafundile bangakwazi ukufundisa endaweni lapho esisuka khona thina. So uhulumeni weZANU-PF makayekele ubandlululo bakhe bokuthatha amashona awabeke phezulu entweni zonke engathi yibo abayakwazi ukwenza into abakwafundileyo kakhulu. Asisayifuna nale nto naleyo.
Labo ke bekungabanye babalaleli beStudio 7 abasiphe imbono yabo ngokwenzakala endaweni lapho abahlala khona lempilweni zabo. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zethu ezithi 1-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1-202-465-0318. Lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwe-Live Talk luyangena ke manje, siqeda nje uhlelo lonalolu. Lamhlanje ke uhlelo lwethu sikhangela ukutholakala kwemali entsha yeZimbabwe Gold loba iZiG eqale ukutholakala emabhanga lamhlanje, eyamaphepha kunye leyamatshe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali entsha yeZimbabwe Gold kumbe iZig ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iCare International ithi inani labantu abahlaselwe indlala eZimbabwe selikhuphukile. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.